siyabonga sithandekile yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzabele babele inkangathi master plan ukuthi by 2020 or 2025 amagezi ayibheleza bakhona iZimbabwe yonke. Kathesi even bangafaka amagiza lawo i-40% abayichoyo. Still they can't afford the
Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka lusiba lubi elizweni kungela mizamo ekhanyayo enziwa nguhulumende ukuqeda loludaba.
Uhulumende uke wakhuluma kusukela isikhathi se-inclusive government ngendaba ezokuthi bebefuna ukuthi benze ababethi bona ngama tax reforms. Kodwa asikawaboni ama tax reforms, bebefuna ukuthi bakhangele umthetho owe-tax.
Inhlolisiso esanda kwenziwa inhlanganiso yeZimcord iveza ukuthi indlela esetshenziswa ilizwe yokuhlawulisa abantu imithelo ayiqondanga ngoba abayanga ebu abahlawula imithelo ephezulu. Umongameli Robert Mugabe uthi abantu akumelanga basole umphathintambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana Samuel Undenge ngokusilela kwamandla kagetsi okuqhubeka kusiba kubi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eqinisa imizamo yokukhankasela ukusetshenziswa kwamandla elanga awesola ekukhudumezeni amanzi kumagiza, uZulu uthi uhlelo lolu lufuna usekelo lwesikhwama semali ezaphathisa kulo ngoba abantu bevele bebhekane lobunzima. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ugatsha lwezamandla kagetsi eZimbabwe lukhankasela ukusetshenziswa kwamandla awesola ekukhudumezeni amanzi akumagiza ezindlini njengendlela yokwehlisa inani likagetsi osetshenziswayo, okungehlisa njalo ukumotshakala kwamagetsi ngesikhathi engatholakali elizweni. Umnumzana Munyaradzi Nkomo uthi lokhu kwenzakala abantu abaningi bevele besebenzisa amagiza kagetsi ezindlini zabo, okuza kutsho ukulahlekelwa kakhulu imali ngalinguquko.
Abantu abaningi imisebenzi akula, i-ekonomi akumanga kuhle, so indawo zokubakhiphela amagiza, yes, into enhle ukuthi kuzasinceda ukuthi sisave amagesi, kodwa nga uhulumende uyangenela nje encedise, faka amapolisi othi encedise abantu, kube le program ukuthi i-government iyayifunda leyo program.
Uthi singakhangelisisa abantu abaningi abanemisebenzi, okutsho ukuthi abalayo le mali yokubhadalela abantwana imali yesikolo lokunye okudingakalayo empilweni. Umnumzana John Dube uthi konke lokhu kuveza ukwehluleka kukahulumende ukuba exoxeke kundlela asebenza ngayo ukutholisa abantu ugetsi.
Belukuthengisela ukuthi amadoda lawa from day one that I was angibakhangele ama master plan abo Smith, kuzabele babele inkangathi master plan ukuthi by 2020 or 2025 amagezi ayibheleza bakhona iZimbabwe yonke. Kathesi even bangafaka amagiza lawo i-40% abayichoyo. Still, they can't afford the iwange, the Caribbean yakhona cannot afford the power generation yakhona.
Uthi bakwenza ngoba bengaselayo indlela yokulungisisa udubo lokusilela kukagetsi elizweni. Ethi lo daba lokusilela kwamanzi eCaribba luzwisiseki ngoba lumfula uvela eDRC endaweni ehlala isina izulu zikhathi zonke kumagusu awe Equator. Umnumzana Masimba Kucheru ucubungula ezombusazwe uthi le into ezadalela abaningi inhlupho zemali, kodwa ethi noma kunjalo into edingakalayo kakhulu.
Ubona njengani kuyinto enhle kakhulu ephuzile ukuthi ivuye, ngoba thina sikhuthaza ukuthi sisebenzise esingathi ngama sustainable forms of energy. Ilanga lamanye ama sustainable forms of energy ungakhangelisisa intengo yethu eyamandla kagetsi. Siimporta amandla kagetsi amaningi avele South Africa, avele DRC, avele Mozambique. So ungasigcinisa imali, singagcina imali eningi.
Uhulumende ukhuthaza ukusetshenziswa kwamagiza awesola kumisebenzi yonke yokwakha izindlu ezintsha kusukela khathesi, njalo esebamba imihlangano yokukhuthaza lokhu bethi labo abalamagiza amadala asebenzisa ugetsi bazamele bawaguqule kwelakusasa. Bathi leli nyathelo liza kwenza ukuba uhulumende ehlise inani lamagetsi asetshenziswayo elizweni ngesikhathi esilela kangaka. Kubangelwa ikwehla kwenani lamanzi kumfula uZambezi lokungasebenzi zingo kugcweleyo kwezitishi zikagetsi elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uyaqhubeka umhlangano wabakhokheli bamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly edolobheni le-New York khonapha eMelika. Umongameli Mgabe okhulume ngomvulo wakhuthaza umanyana lo ukuthi ungeyisi amazwe asathuthukayo, ikakhulu kukhangelwa uhlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council ukuthi lubunjwa ngamazwe athuthukileyo kuphela kungela avela e-Afrika. Emhlanganweni walo nyaka kukhuthazwa ukulandelwa lokufezwa kweziqondiso ezentuthuko ama-Sustainable Development Goals. UChris Gande, intatheli zindaba yethu, use-New York, lapho oqhubekela phambili lo mhlangano. Siyakwamukela kuhlelo, Chris.
Yebo, Ntungameli.
Ye, kunjani edolobheni elikhulu?
Hayi, kuhle sibili. Izulu nje ilo elingani liyakhiza nje, njalo kungani liyaqanda.
La ngapha kunjalo. Kuhamba njani emhlanganweni lamhlanje?
Namhlanje kukhulume inkokheli zamazwe amaningi kakhulu abalisi Bosnia, iHaiti, Madagascar, Angola, iLesotho, leBotswana. Sikhuluma nje lokhu bekhona abanye abakhulumayo. Njalo kuke kwaba lembiko ethulwe ngusiba lukhulu uMnumzana Ban Ki-moon lapho kade khuluma amazwi yakhe okunanza ilanga elithiwa lona ngelafakelwa asebekhulile, i-Day of the Elderly Persons.
Uthe nemazwini akhe ngalolu daba?
Uthi yena sekumele kathesi amazwe aqakathekise ukubona ukuthi bayafeza inhlelo lokunye okungaphathisa abasebekhulile. Esithi yena kuthi yafika umnyaka ka-2050 kukhangelelwe ukuthi kuyaba sekulamakhehla lamanenekazi angafika wona 900 million. Yiko-ke kuqakathekile ukuthi amazwe abone ukuthi hhayi asebekhulile bayananzo.
Ukhulumile ngabakhokheli bamazwe abakhulume namhlanje, kuyini okumqoka abakukhulumile?
Okukhulu singathi thina abakukhulumileyo ngabamazwe lamanye afana labo Bosnia, labanye la kukhulunywa ikakhulu ngodaba lwe-Syria ngoba yilo lukhanya luyindikimba lapha kulandela ukungena kwamabutho e-Russia e-Syria lapho kuthiwa khona lalamhlanje bangene izolo lalamhlanje. Yiko-ke imihlangano eminingi kakhulu ilokho iphethe udaba lona lolo.
Kusasa kumi njani njalo kithi kwenziwani?
Kusasa kuzathathwa izinqumo kumhlangano eminingi ekhangelane kakhulu lalokho abathi bona i-budgetary le-finance. Yiyo-ke abazaba bekhangela ukuthi bavumelane ukuthi indleko lokunye kunjalo kuyahamba njani kumnyaka lo olandelayo.
Hayi, siyabonga Chris, siza kuxhuma kusasa.
Hayi, kwezwakahle.
Lobe kongo Chris Gande intatheli zindaba yethu osemhlanganweni we-United Nations General Assembly osaqhubekayo edorobheni elikhulu ele-New York.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlolisiso esanda kwenziwa inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwesikwelede zelizwe iZimbabwe Coalition on Debt and Development iZimcod iveza ukuthi indlela esetshenziswa nguhulumende ukuhlawulisa abantu imithelo ayiqondanga ngoba abayanga yibo abahlawula imithelo ephezulu ukwedlula abantu abalamankampani labalemali. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathele zindaba wokuziphathisa ukuba zizwisise ngokugcweleyo udaba lokubuthaniswa kwemali zelizwe owenzelwe eAmbassador Hotel abeZimcod bathi lesi simo sibangelwa yikuba ilizwe lokhe lisebenzisa imithetho yakudala engahambelani lesikhathi esesiphila kiso kanye lesisekelo sombuso esikhona. Isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zale nhlanganiso uMnumzana Rangarirai Chikova utshelela umhlangano ukuba lesi simo sidalela inhlupho uZulu oswelayo okwenza aqhubeke esiba ngumyanga ngamandla. Omunye wamalunga eboard yeZimcod oyingcwethi ecubungula ezenotho lezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera laye ugcizelele lumbono.
Kumele sibili uhulumende abe lendlela esingathi yi-transparent eyokuthi asebenzise izimali zangkhona ukuthi abantu bengacabanga ukuthi izimali abazitholayo kumbe izimali abazifakayo abazibhadalayo kuma-taxes zizaya kumanye ama-projects angayisiwo ababe bekhangelele ukuthi zizahamba kuyo.
Kumele iguqulwe imithetho esetshenziswa ukuhlawulisa abantu lamankampani imithelo kuveza ukutshela.
Sibona njengane imithetho yangikhona enye iminingi yangikhona isiluphele. Uhulumende uke wakhuluma kusukela isikhathi se-inclusive government ngendaba ezokuthi bebefuna ukuthi benze ababesithi bona ngama-tax reforms. Kodwa asikawaboni ama-tax reforms. Bebefuna ukuthi bakhangele umthetho owe-tax uze uhambelane lalokho esowenza okusenzakala khathesi kodwa asikakubona kwenzakala. Umphathintambo wezemali ubaba uChinamasa laye uke wakhuluma nje ukuthi befuna ukuthi enze njalo kodwa asikakubona kwenzakala. So silethemba elokuthi kuminyaka kumbe kunyanga ezilandelayo uhulumende uzazama ukuthi alungise umthetho lo ukuthi uhambelane lesikhathi esikiso khathesi.
Linhlolisiso iveze njalo ukuba kuqakathekile ukuthi iguqulwe indlela yokuhlawuliswa kwemithelo ukuze abantu bafakwe ezigabeni ezehlukeneyo kusiya ngeholo lenzuzo abayitholayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Induna zakwele Botswana ezigabeni ezinxelelane leZimbabwe zithi sezimanyene lezinduna zeZimbabwe emizameni yokulwisana lokuqonga kwamacala adalwa izizalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana ngaphandle komthetho. Kubika intatheli zindaba yethu Martin Ngwenya.
Unduna othabise Njakalasi wesigabeni seJakalasi number 1 uthi izakhamizi zakhe zihlalele evalweni ngenxa yesikliwi ezivela eZimbabwe. Uthi iningi selisesaba ukuhamba ebusuku ngenxa yabeqa umngcele bezodala amacala baphindele emathathakusa. Uqhubeke ethi ezinye induna ezigabeni eziphathekile kulolu daba sezikhulume labanye babo eZimbabwe ukudinga amacebo okulwisana lokudalwa kwamacala. Esinye isizalwane esivela esigabeni esibhekene lodubo lolu uMnumzana Job Tale uthi iningi leZimbabwe lifika lizosithi lizodinga imisetshenzanyana kanti balenjongo engacaciyo.
No mina mvele ebukhala ngemarapho endleleni emawu abantu bevele eZimbabwe kithi bakhona kodwa ukuthi bayenza njani njani kumbe bachontsha mina ngibazi ngokwenza amapishop.
Ugcizelele sithi kuqakathekile ukuthi abomthetho kumele babambe siqine ukuze baqede ubudlwangudlwangu lobu.
No abantu abantu nje velo umthetho ukhona bangabanjwa babona icala bahambise lokumbe badipoti.
Always Zimbabwe umzana Kenneth Mbambo uthi lihlazo ukuthi umuntu wekhaya usefananiswa lakho konke okubi okwenzakala eBotswana. Uthi uMongameli Robert Mugabe umela bulwa izinhloni zokuthi abantu bakhe sebephenduka amasela kwamanye amazwe ngesikhathi bezama ukuziphilisa noma nje esithi ukuziphatha kanje kulihlazo.
Ya like nxa lingabantu lizethekele elizweni lingabantu bemzini awumelanga ukuthi li abuse i-hospitality lilayo. Ziphatheni kahle nje. But like futhi sikubilisa ekhaya sitshela uMongameli ukuthi kaboni icebo. Nge-situation ekhona le abantu sebesuka emakhaya besiza emazweni bezowona bengcolisa ibizwe lelizwe.
Amacala avame kakhulu akuqala ukugqekeza ezindlini kanye lokuntshontshwa kwezifuyo. Amapholisa athi kuntshontshwa kakhulu impahla esebenzisa ugetsi efana nomabona kude, iziginci zemsakazo kanye labo makhalekhukhwini. Kulokwesaba ukuthi isimo lesi singajika singene esigabeni esibi ngoba izakhamizi sezifaka umthetho ezandleni zazo zitshayela ukubulala amasela. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulungile eBotswana.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udubo lokusilela kwamandla kagetsi oluqina ngamandla elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Iziphathamandla zakwele China zibika ukuthi sezibophe umuntu oyedwa onakanelwa ukuthi nguye othi amabhomba phose angamashumi amabili angu-18 abulale abantu abayisikhombisa alimaza abedlula amashumi amahlanu kunsuku ezimbili ezedluleyo. Londoda oyaziwa ngegama lokuthi M-Way ubikwa ebotshwe lamhlanje ekuseni ngemva kwamahola ambalwa kudubuke elinye lalawa mabhomba. Umkhokheli wevuyo lebutho labalinda umongameli welizwe leBurkina Faso uGeneral Gilbert Diendere ubikwa ezinikele emapoliseni lamhlanje ekuseni. UDiendere nguye okhokele umvukela wokuzama ukuhluthuna intambo zombuso. Izolo bebikwa ephephele esigodlweni sabameli belinye ilizwe elingaziswanga kwele Burkina Faso. Lamhlanje ubikwa evumile ukuzinikela emapoliseni esigodlweni salelo lizwe iWagadugu. Asizweni amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Unyathelo elibikwa lisephula umgceke ilungelo loluntu iziphathamandla zesigabeni seLuhansk ngempumalanga yeUkraine ezazinika inkululeko engekho emthetheni sezilaye inhlanganiso zomhlaba eziphathisa ngezikhathi zobunzima ezizimeleyo ezigabeni ezilishumi ukubana zisuke kulezo ndawo ngokuphangisa ziyekele ukusebenza phakathi kwensuku ezimbili ezilandelayo. Eyinye yenhlanganiso ezigqotshiweyo zigoqela eyomanyana wamazwe omhlaba eye-United Nations lenhlangothi zayo zonke eyabodokotela abangela mngcele yakwele France eye-Doctors Without Borders eyakwele Czech Republic eye-People Need leye International Rescue Committee. Inhlanganiso ye International Red Cross yodwa yiyo evunyelwa ukuthi iqhubeke isebenza kodwa lokhu izakwenza ngemva kokulobelana isivumelwane leziphathamandla zalombuso wamaseparatists. Leli cele labekwele Ukraine elisekelwa ngabe Russia selilenyanga ezilishumi lasikhombisa lilwisana lohulumende osemthethweni owahlubuka embusweni weRussia empini esibulalise abantu abedlula inkulungwane ezi-9 abantu abedlula izigidi ezimbili balahlekelwa yimizi. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulezizalwane ze-Ukraine ezingaba izigidi ezinhlanu ezidinga uncedo lokuphathiswa ngendlela ezehlukeneyo njengoba isikhathi somqando laso sesisondele. Ngokwaliswa kwayo ukusebenzela kulezi ndawo kusho ukubana izigidi ezintathu zabantu azisoze zifinyelele uncedo ezilufunayo. Ngakho ke elemelika likhutheza iceleleli lama separatists abasekelwa yiRussia ukubana lithathi amanyathelo okulondoloza impilo yabantu abaphansi kombuso walo ukuze bafinyelele uncedo ngokuvumela inhlanganiso eziphathisa ngoncedo ukuthi zisebenze zikhululekile, hashi ukuzixotsha njengalokho sokwesenziwa manje. Linkuthazo yethi lwe yisikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uJohn Kirby.
Umongameli Robert Mugabe uthi abantu akumelanga basole umphathintambo obona ngenza amandla kagesi umnumzana Samuel Undenge ngokusilela kwamandla kagesi elizweni okuqhubeka kusiba kubi. Ekhuluma ekufikeni kwakhe eHarare namhla evela emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eMelika, uMgabe uthe okwenze ukusilela kwamagesi kwandlondlobala ngamandla namanzi asililayo edamu leKariba aji ukwehluleka umsebenzi kukaUndenge. Lanxa amagesi ebevele esilela kulezi nsuku asesilela ngamandla njalo endaweni eziningi atshona engekho ilanga lonke. Kusukela ngeviki edluleyo izesa icitsha amagesi ngehola lika-5 o'clock ekuseni atshone engekho aze avulwe ngehola lika-11 o'clock ebusuku abantu abaningi sebelele. Kwezinye indawo izakhamizi zithi sezilamalanga engekho amagesi. Lokhu sokuthiye uzulu jikelele labamabhizimusi bethwele nzima. Abalutshwana abalemali sebesebenzisa amandla esola. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezamandla esola umnumzana Nkosana Nyoni. Le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi ukusilela kwamagesi kuveza sobala ukwehluleka ukubusa kwebandla lezanu PF.
Ukubuswa kwelizwe nikho kuhambelana le-capacity yelizwe ukulungisisa indaba ze-infrastructure. Ibandla leli elibusayo selibusa okweminyaka eminyaka eminingi. Ama-priorities abo ngamanga ukuthi sathi vele sikwazi ukuthi iKariba izahlupha i-capacity yakhona ngo-1980. Kwakufanele ukuthi kufakwe izimali eceleni ukudlelwane lamanye amazwe abaletha imali i-foreign direct investment. Igama leZimbabwe lombusi weZimbabwe uyehlula ukuthi ulethe ama-partners akwanise ukuthi bafake izimali ukungenisa ukuthi amagesi athi abe maningi. Kuqonda lelo mbusazwe uba uMgabe lapha kesecathati ngomunwe.
Nyoni, yini ingcwethi kundaba zesola lapha? Uyatsho uMongameli Mgabe uthi abantu bengakhali kakhulu ngoba kulezinye indlela ezingasetshenziswa ezifana lesola lamalahle. Bayenelisa yini isola abantu abaningi nxa sesikhangela impadalo?
Isola inkinga esikhangelana layo ukuthi kulabanye abangayenelisa, kulabanye abangeke beyenelise. Ngoba ekuqaliseni uma nxa ithengiswa ekuqaliseni yikho labo ekhathaza khona ngoba indleko zangkhona ziba ziningi, kodwa nxa singayispreada ngokuya kwesikhathi ngoba i-energy yakhona kutho ukuthi uyabe usuyithola mahhala energy leyo evela elangeni. Ungasikhangela imbadalo, hhayi aba iningi angeke lenelise kule challenge. Kodwa njengoba nazo izigaba lezi zesola kulokunye oku-afodwa ngabangela mali, kulokunye oku-afodwa ngabale mali. Uma ngisitsho njalo ngitsho kakhulu entweni ezokulayitha ama-lights, i-lighting. Uzulu oningi ukwanisa into ezinjengeze-lighting. So kube into ezinjengama-solar geyser, kuba nzima kakhulu kuma-solar geyser nakuma-solar systems. Sikhangelela lapho sesi-connecta ama-TV lama-fridge. Xa sesikhangelela into ezinjalo, kungathi kuba nzima kakhulu ngoba iindleko ziyabe sezikhangelele khonapho ziningi kakhulu.
Ubaba Ngwenya, uvuselelwa njani umnotho kungela magesi?
Uyabona ukuthi vele into zamandla ezamagesi nge-long term planning awusozivuke namhlanje okwabo jombo lokhana lokwaumgaba ukuthi kusukela namhlanje lingasafaki amagesi bakana yesola. I-industry yethu okwakhathesi ngayesathi vele sikwazi ukuthi thina vele silesizakuba le-power deficit. Ama-coal plants ethu ayifana ukuthi ngaye ayasebenza ngaye kulama-industry khathesi omnoni bayibo abamanufacture ama-solar panels lama-battery akhona sokunjalo nje. Kodwa sokutshengisa vele ukuthi i-industry yethu ayisozi vele iphakame okwakhathesi hanje thina sisebenzisa i-industry kuthi 95% capacity. Kunjalo nje amakhethi ngathi se 400 megawatts. Ngaye ama industry ayasebenza full capacity. I 2000 megawatts yakho nabithize ezamapi. So kudinga vele kwakuzofana ukuthi vele kukhule indaba ye-nuclear power station. Ikhoza ke wakhe. Uyakuthi ukucabanga wathi bezansi ukuthenza abantu abancane. Bayehluleka ukubuza, bayehluleka iplan industry seyapha yabhiliswa yibo. Izavula njani i-market yakhona nxa izakusenza njani ama-industry kungenamakhethi. Hatshi sokususa ubuhlungu lokho okukhulunywa ngabomgabi labomthengi labo.
Baba Inyoni, ilizwe liphume njani ebunzimeni elibhekane labo obokusilela kwamandla kagetsi?
Uyisigabeni esikhangelela ukuthi njengakwamanye amazwe bakhangela nxa abantu bezinto zesola. Uhulumende ulakho ukusubsidiza la ama-project. Mhlawumbe abanye nxa ungaba-connected to isola, uhulumende yakubhadala ukusebenzisa le isola. So besikhangelela ukuthi mhlawumbe nxa ungasubsidizwa kumbe mhlawumbe nxa amabhanga angaba lokunika abantu amaloni ukuthi bakwanise ukuthatha iloni ebhanga athenge into zesola kuye lama-projects aqondana lento zesola. Kodwa mhlawumbe i-challenge ibisisiba ukuthi xa benganika labo bantu amaloni njengoba bengasebenzi bazakwazi ukubhadala kanje ube ilizwe likhangelane lobunzima bokungasebenzi abantu abaningi. Ukubhadala kwangikhona kuba nzima ngaze uphiwe iloni ebhanga. Kutho ukuthi nakho njengoba sokusenziwa ngaleyo ndlela kuyabe sokukhangelana leyinye iklasi kutho ukuthi kuyabe sokule klasi eyathatha ekwanisa ukuthatha la maloni i-connecte iye kusola. Sosiba labanye abangasoze bekwanise ngoba babengasebenzi babengenayo leyi i-source income.
Baba Ngwenya, ukususwa kwe-duty kundaba zesola kumaphaneli lako konke okusetshenziswayo yinto enganceda yini emele yenziwe nguhulumende?
Lokho ngibona esingathi khona i-short term solution kunganceda sibili ngoba kuzakwenza ukuthi ama-companies abantu ama-institution abangenisa ama-solar bathuthuka bathengise engathi achiphile. Kodwa phela engikusho ukuthi mina sifanele sibe le-capacity thina yokuthi silungise imitshina yakhona yama-solar ngoba ama-solar ku-industry kasebenzi kakhulu. Ama-company amaningi asebenzisa amagesi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe lezenotho, ubekhuluma endawonye lengcwethi kwezamandla esola. Umnumzana Nkosana Nyoni. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Amini Soma Phiri uthi ukungaziphathi kuhle kwabadlali baleli qembu yikho okubangela ukuthi lehluleke ukudlala kuhle. Kubeka uJoseph Njanji.
USoma Phiri utshele intatheli zindaba zemidlalo emhlanganweni wenziwa maviki wonke phakathi kwenkokheli yeqembu le-Highlanders lentatheli ukuba abadlali baleli qembu kumele baguqule ukwenza kwabo ukuze baqale ukunqoba. Lo mqeqeshi uthi okusilelayo kubadlali beqembu le-Highlanders umoya okungafuni ukudliwa ikanti lo mthetho kabakawubambi. Kule mibiko yetimu lesithathu uSoma Phiri uxabane lomgadli wabadala Tarumbwa ngesikhathi iqembu le-Highlanders lizilolonga kwatshingelwana kwabancane indawo. Ebuzwa ngalokho lomqeqeshi akathandanga ukuhluba indlube ekhasini kodwa wathi babhekane lohlupho lokungaziphathi kwabadlali okuyinto abayithole ikhona labo ngesikhathi bethatha lo msebenzi ngenyanga edluleyo.
Iklabhu le kule problem ekhona i-attitude yama-players. Abafana bethu abala fighting spirit. So umkhuhlane ukhona emzini wethu. Angeke ngikhulume ukuthi owade khona kade esenzayo yinto engiyibonayo ekade leka ilawa team. Ukuthi bekungalamthetho, umthetho ngibonani ukuleka. Abafana bebesenza willy-nilly, besenza into zabo abasifunayo ngesikhathi sabo.
Iqembu le-Highlanders lihlezi kwindawo yeshumi engalaneni yemiklomelo kusigaba se-PSL lemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yesithupha eliselelayo ukuze lingazitholi selidlala kusigaba sika-Division 1 ngomnyaka ozayo. USoma Phiri uthethe umsebenzi wokuba umqeqeshi weqembu le-Highlanders kusasele imidlalo eyi-9 ukuba imidlalo ifike kumlindi uyacina njalo usedlale imidlalo emithathu wanqoba kowodwa lapho ibhoso etshaye khona iqembu le-Flame Lily. Wadliwa kwemibili lapho ibhoso etshaywe khona eHarare City kanye leCapes United. Iqembu lebhoso lizadlala leqembu leDongo Sommers emdlalweni wayo olandelayo. Kuthi emidlalweni olandelayo lizadlala leqembu leChapungu eGweru. Lemukele iqembu leBuffalo emagumeni liza kuya emalahleni kuyadlala leqembu leWange. Kuthi imidlalo yalo yokugcina emibili iza kuba semagumeni lapho lizadlala khona leqembu leTsholotsho kanye leqembu leZPC Kariba. Ngimele studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi lilahle.